Kumele sihlukanise izinto ezimbili lapha. Kulungele abafundi ukuthi baphangiswe abuyele esikolweni. Osokuswelakala kathesi ukuthi eZimbabwe libe lamacebo aqatha azakwenza ukuthi abafundi nxa bebuyela babe ngabafundi abavikelekileyo. Ngokuthi sibone ukuthi bakhuthazwe ukuba batshe bakhona bahlatshwe phela ama-vaccine ukuze bavikeleke. Kanti-ke ezikolweni kube lababalisi abazakwenza ukuthi bacindezele imigoqo le abayifakayo evikela i-COVID-19. Kodwa nxa ababalisi bengekho, abafundi balakho ukuthi bangaze bakulandela ngokuqotho izinqumo lezi ezifakwe nguhulumende. Ngizindlela engibona ukuthi uhulumende uzabe ezamile ukuthi ananzelele inkanuko zabafundi. Nakho lazo ziqakathekile. Kanti ke ekunanzeleleni inkanuko zabafundi kumele ananzelele futhi inkanuko zababalisi. Nanku phela indlela ababalisi abasebenza ngayo ivele yona ihle ihlabe le ndima abafundi abazafunda ngayo. Akumelanga sikwehlukanise kakhulu lokho. Umbuzo wakho ke lapho uthi wona kungakufanele yini kumbe kuyinto ebalulekileyo. Ngithi mina kubalulekile ukuthi izikolo zivulwe abantwana bafunde. Njalo kuqakathekile futhi ukuthi ababalisi beneliswe ukuthi babuyele emsebenzini. Ngobuningi babo kungabi khona ukukhonona. So kuswelakala ke ukuhleleka okuhle okuqakathekisa ezemfundo kumqhashi wethu esebenza kanye labezemfundo. Yikho ukukiliza okukhona okuphoxa ezemfundo kathesi.
Manje ikusasa ke kuyathembisa ukuthi ababalisi lomqhashi wabo bazaze bevumelane wonke kubuyele kuhle kwezemfundo.
Engikubonayo kathesi ungathi kakukho ukuhubahubo linye. Engikubonayo kathesi ikuthi umqhashi uthi ngizakunxweba uze ubhense. Umbalisi laye uthi uzanxweba ngibhense kodwa ngime ndawonye. So usitsho ukuthi lapha sokusiba lenkani engake yancedisa ukuthi ezemfundo ziye phambili. So kumele sicebisane ke kathesi ukuthi kathi siyakhala lezemfundo ngokungaxoxisane kweZimbabwe ngenxa yani. Kuyini osokuswelakala? Ngibona ngani kuswelakala ubukhokheli obulobuciko obungenza ukuthi siye phambili. Ngoba akuncedi okwamanje ukuthi ezemfundo sizitshayelele phansi. Kathi thina siphethe umhaso wokuthi ngo-2030 sifisa ukuthi ilizwe lethu lithuthuke. Lizathuthulwa ngabantu abangafundanga na? Lizathuthulwa njani ngabantu abangafuwanga ubucithi obuhle emsebenzini yawo, ezandleni zabo, kanti nje kucithisa ukukhalipha wabo ezifundweni. So it's a challenge okumele uhulumende ayiphathe ngokomqotho. Yiyo engishiya iyingqobi. Kanti ke laba balisi kabaqhubeke bequmbaqumba uhulumende bamuphe amacebo okuthi axazulule udaba. Yikho sizakwenza thina njengenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association siletha ubukhokheli bethu kundaba ezinjengayenani. Sikhangele ukuthi kumele kube khona ingxoxo nkulumo ezizakwenza ukuthi sixazulule lolu daba.